VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 5 kuzibandlela ngo-2020 ngokhipu Stube. Endaweni zethu namhlanje, bathabe okumangalisayo abantwana abadabuka emathebeleleni kabazwe abancediswe izinhlanganiso ezijiyeneyo labantu abazimele bodwa ukuthi badinge indawo zokufundela ukuba ngabongi nabongikazi.
Mina besengive up on uku-aplaya i-nursing vele ngoba mengiye ngaplaya 5 times before ngingatholi i-response, ningakwazi nokuthi i-application yami ihambe njani. Kodwa this time around si-aplayile online and we managed ukuthi sisifika kuma-interviews eHarare.
Abakubandla le-ZANU-PF basekela ukuthi kube lo manyano wamabandla eZimbabwe ozakwenza ukuthi ilizwe lithuthuke ngemfanelo.
Sokufuze ukubana sisebenzeni sindawonye izandla zonke zibambisane, kungabi lomnyeyisi omunye ngenxa yezizathu esithize, uzabona kuyaloko.
Kodwa abaphikisa uhulumende bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele aguqule indlela okwenziwa ngayo ukhetho lokunye ukwenzela ukuthi badonse kanye kanye.
Kuqakathekile ukubana bazivumelane ukubana ke kuyini okufanele kulungisiswe, ikakhulu udaba lwama-reform njalo lodaba lokulungisisa nje endlakela.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Bathabe okumangalisayo abantwana abadabuka emathebeleland lenkabazwe abancediswe zinhlanganiso ezijiyeneyo labantu abazimele bodwa ukuthi badinge indawo zokufundela ukuba ngabongi labongikazi. Abantwana laba basanda kudinga indawo zokufundela umsebenzi lo eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abanye abancedise ukuhambisa abafuna ukungena kuzifundo lezi bagoqela umnumzana Decent Collins Bhajela okumanyana ye-MDC Alliance, umnumzana Mlungisi Dube nomnumzana Mbuso Fuzwayo abalela ilungelo likaZulu, umnumzana Michael Ndiweni okuhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, unkosazana Samukeliso Khumalo okuhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development Trust labanye. Benze lokhu kulandela ukuthiwa phandle komsebenzi lo wadabuka emathebeleni lenkabazi nyakenye, njalo lokuhluleka kwabaningi ukuthi basebenzise ubulembu be-internet ukuthi badinge indawo zokufundela umsebenzi wabongi labongikazi. Bathabe kakhulu abantwana abancediswe ngabantu laba ukuthi bayedinga indawo zokufundela umsebenzi lweHarare. Omunye wabo nguMelody Moyo wakoBulawayo othi sekulesikhathi edinga lomsebenzi.
Mina besengive up on uku-aplaya i-nursing vele ngoba mengiye ngaplaya 5 times before ngingatholi i-response, ningakwazi nokuthi i-application yami ihambe njani. Kodwa this time around si-aplayile online and we managed ukuthi sisifika kuma-interviews eHarare. Sithanda ukubonga ama-agents ethu aweBulawayo, uMr D Bajila loMr Ndiweni ngokusincedisa. Basiphathisile kakhulu from uku-aplaya, basilandelela singelathemba, basilandelela basincedisa. Sahamba kuma-interviews basisosela amafansi enze ngoba bekuyi-last minute, basiphathisa ngazo zonke indlela ebesizidinga.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Conscience Ndlovu.
I-process lay has transformed my life ngendlela ezilandelayo. Okokuqala, isingenze ngaba exposed to i-technology entsha. Yonke into esiyenziwa khathesi siyenziwa online. Xa u-aplaya wenza online, ama-responses wathola wonke online. Okwesibili, isingenze ngahlangana labanye abantu abavela endaweni ezishiyeneyo bekhuluma endini ezishiyeneyo. So singenze ngakwanisa ukubana sikhulumisane njalo sijayelane.
UThembuliwe Moyo odabuka esilobela uthi wathola imali yebhasi ngenxa yesizo lukaBhajila labanye bakhe.
UBhajila nguyo angcedisa u-aplaya lapha. Wayensendela ama-akhawunti yami le-password because ngangela access to i-internet, ngamnika ama-details wangi-aplayela. Then ngazothi sengihamba eHarare lapho engangishutiswe khona for an interview, ngangingela bus fare. Wangisendela i-bus fare of amount of about 200 dollars eco case.
Pachila uti, wabambisana uhlelo lolu nabanye abambalwa.
Ati esikwenza ukuncedisa abantu abavela ezindaweni abaswele amathuba ukuthi bazithuthukise nabo empilweni, asebepasile oform 4, abanye bepasile oform 6, ukuthi kungenzakala njani. Kwasekuvela ke silokhu sisadidekile ukuthi singancedisa njani abantu. Kwasekuvela ithuba lendlela lokuthi kuyabhaliswa abafisa ukuthi babe ngomongikazi. Sasesithi sihlanganisa amakhandla silamanye amajaha oNdiweni laboDube oMlungisi ukuthi singancedisa njani abanawethu ukuthi labo bazibonakale bekhona phakathi kwalolu hlelo, bevela ezindaweni kumbe ngathi kuma background abanqabelayo ukuthi babonakale phambili ezintweni ezinjengazelezo.
UNdiweni omunye walabo abancedisa kulolu hlelo uthi loba nje kungaba labantwana abazaphumelela kuhlelo lolu, uncedo lulokhu lusadingeka.
Ye, inkinga ezingahlangana la ma-candidates ahambe ama-interviews for kuba ngumongikazi ikuthi abaningi bengaswela umbiko ukuthi sebaphumelele ngoba i-communication ye-ministry iyenziwa ngesiphangiphangi. Sibonile ngesikhathi sama-interviews laphana batshelwe on average 24 hours before. So uhlupho loqalo lwesibili uhlupho lokuthi abanye bangaswela imali zokugada ukuthi baye endala abaqasiya khona ukufunda, like eHarare besuke emakhaya thini boPlumtree bochoze kubovictoria force kubonkayi langaphi langaphi. Okunye futhi kuswela imali yokuthi bathenge izinto ezifunekayo, ama-uniform lezinye izinto zokusebenza ezokusebenza khona ngani ngaziqhathile izifundo zabo.
UMlungisi Dube laye uthi basebenze kakhulu ukuthi abantwana laba benelise ukudinga indawo zokufundela ukuba ngabongi labongikazi.
Sasahlangana lenhlupho eziningi. Okokuqala esikunanzelelayo ngenxa yokuthi lezi zinto zenziwa ku-inthanethi, silendawo ezisemakhaya ezingela inthanethi. Abantu bemakhaya kumele behambe begada izihlahla, begada izintaba, beyendaweni eziphezulu ukubana bekwanise ukubana bebe lamafoni abo ebambe amagagasi ocingo. So kulohlupho olunjalo esihlangana lalo. Okwesibili sikhangelele ukubana ukudula ukukhuphuka kwentengo ye-internet kuyenza ukubana abantu abaningi bengakwanisi ukubana bedinge lawa amathuba omsebenzi esingathi uku-apply. Then okunye esahlangana lakho luhlupho olunjengokubana sananzelela ukubana esingathi i-portal ye-e-nursing kumbe lapho kusetshenzwa khona okumele abantu belethe khona ama-applications abo kwakungasebenzi okwebanga elide.
Abantwana abahambe eHarare sebemele ukuzwa ukuthi kuzaphumani kulokhu abakwethulela abaqhatshayo. Izifundo zabongi labongikazi ziqala kusasa. Imele iStudio 7 iseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abakubandla leZANU-PF basekela ukuthi kube lomanyano wamabandla eZimbabwe uzakwenza ukuthi ilizwe lithuthuke ngemfanelo. Abaxoxe leStudio 7 bathe inkokheli yebandla leli labaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele balandele okufunwa nguZulu hathi osenhlizweni zabo. Umnotho welizwe leZimbabwe ukudeka okumangalisayo njalo kule ndlala enkulu elizweni okulabantu bhozi abafika izigidi ezilijumi abadinga ukudla okuphiwa nguhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa. Kodwa-ke kukhanya engani loba ilizwe libhekane lenhlupho zonke lezi kusakhatshana ukuthi kube lobudlelwano obukhanyayo phakathi kwebandla le-MDC leZANU-PF. Umsekelo webandla leZANU-PF uMnumzana Joseph Juma okudale le-Central Committee uthi okoniwe ngomlomo kulungiswa ngomlomo.
Sokufuze ukubana sisebenzeni sindawonye izandla zonke zibambisane kungabi lomunye somunye ngenxa yezizathu esithize, uzabona kuyaloko.
Ye, kodwa nxa sihlangela-ke baba Golide kukhanya ngazani-ke okuhluphayo ukuthi khona manje amabandla amakhulu iZANU-PF le-MDC kawafuni ukuthi behlale phansi belungise khona okuhluphayo. Kambe okungabenzi ukuthi behlale phansi kuyini? Siyabona ukuthi uThabo Mbeki lakade khona ukuthi alungise kodwa kungana kuhambi kuhle. Pho kumele kwenziweni lo nyaka kwenzethi kuguquke konke lokho?
Sokufike esibangeni sokuthi thina abalandeli bamabandla lawo sikhulume ngamazwi abambeneyo ukuthi a-a aye kukhulumiswane. Thina ngapha kithi kuZANU-PF kubalulekile umongameli wethu usekukhulume kamekile ukuthi hayi mina ngivele ngikhululekile ukubana sibonisane sikhulumisane. Yikubona noma indaba le Pollard City ngamabandla amancane angela msebenzi kodwa it's a sign ukuthi hayi ukhululekile ukubana akukhulumiswane. Manje i-problem isingabe bafo wethu abaloku up to now 2 years down the line after ukhetho belekho sithi ona hayi asiye emongameli uyilegitimate asikhulumi naye ibona lapha khona phana abalandeli babo yosemele bekukhulume labakhokheli wathi bakithi uhlupho kaloku kubamba sonke whether MDC whether zampe sonke sisilimbuya ngoluthi lapha ake nibesizamele ukubana kube yingcono ngoba iproblem yethu nabona abakhokheli impilo zabo ziyabe ziright badla mnandi isafti abasheli lutho kodwa phansi ngapha yiko labesile problem
khonaye kodwa lina njengebandla le-ZANU PF abalandeli be-ZANU PF liyamtshela yini umongameli ukuthi hayi laba phela abanye bathi lixoxe kodwa bafuni into leyo kuthiwa yi-Poland pho akula nto engaphuma layo umongameli liyenze lokhu lalokhu lalokhu ngoba khonokho yikongazane kuyingxaki khonokho babajuba
hayi but i-Poland mthembo igoqela umuntu wonke kanti bona sebezafuna uba yiyo bodwa yini aselikhuluma abanye bonke laba bebengasaziwa na yiko kusuka kube le problem kungabi lobandlululo i-Poland ithi wonke umuntu la yena lo wathola one vote nalowo ukuqakathekile ngabuye etafuleni sikhulumele so mina i-Poland nxa ngiyikhangele yindawo enhle yokuthi wonke umuntu ngabuye angene wabana akhulume ngabona bethi bona bale-lion share in terms of i-opposition ukuthi hayi balabantu abanehena kulalaba abanye abaku-Poland kuzakhanya ngongani ngoba nxa sebehlezi etafuleni bazaba lezini iphosi nengcono yokuhlela etafuleni laphana ngoba banani balelekuzeni i-backup yokuthi bona banabantu abanenjalo balama-members of parliament phela abaningi kudlula laba abanye enginabanye laba ngabanaama-members of parliament except maybe olokuzeni umama umakhubhe labo mesinto umama upriscilla yibo abanye abaseparliament so khonokhwana kuyafika kuhluze wonke umuntu esetafuleni why ufuna ukuyayisho omunye umuntu why ufuna ukuqala kwakho wena uwedwa
umnumzana Joseph Juma ukudale le-central committee kubandla le-ZANU PF ngokwelaye ekubulawayo siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lo ukudlelana kwebandla le-ZANU PF lele-MDC lo Ostalo Siziba unobhala jikelele ohlangothi lwabasakhulayo kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa
ukubambana kwamabandla atshiyeneyo kwele-Zimbabwe ikakhulu i-ZANU PF le-MDC kuqakatheke kakhulu ukubana kurizovwe indaba zehlupho esenizweni kodwa ke kuqakathekile ukubana abantu bevumelane ukubana ke kuyini ekufanele kulungisiswe ikakhulu udaba lwama-reforms njalo lodaba lokulungisisa khe udlakela eyedlulileyo indaba ze-justice ne-national healing njalo kube ke lokuvunyelwana mayelana ngendaba zobukhononi lendaba zokuya welelana lamazwe atshiyeneyo okuthiwa yina-international relations yikho ngibona kani kuqakathekile ke ukuze ke ikakhulu abe-MDC benanzelele ukungangeniswa ke phakathi ke kwenhlanganiso efanayo le-Poland lapho ke okungela nto eqotho engaphuma mayelana nokulungisa kwelizwe
kodwa siyabona phela abebandla le-ZANU PF bathi kumele lingene ku-Poland yangkhona leyo phela kwezinto kulungiswe
okwe-Poland ngoba abantu abayizinto zokudlala ungangena kumanyaliso labo maduku omaduku kuyini abakwazimayelana le-political zenishinele ke-Zimbabwe nabantu esingathi bengabe bekhona ye kodwa hayi khona ukuthi sebengahlala ematafuleni mayelana le ndaba zelizwe leli kuze liye phambili
pho-ke okumele kwenziwe kwini sizini
kufanele ukuthi kuvunyelwane ngendlela ezahanjwa ngiyo engithi yona ama-comprehensive reform njalo nokubana ke amanye amabandla abesenzane
kubona ngazani kodwa-ke i-MDC okwenza ukuthi ingangeni sibili ngafuna ukungena ku-Poland kuyini vele
hayi i-Poland phela ngeyabantu abayizinto zokudlala ayisiyo ndaba zekuthi kuzise ilizwe ngoba angeza ke wathi o-Brian Mkeki ngabantu abayesithi sibuye njengamabandla aphikisayo kodwa kathesi seyimemba ye-ZANU PF okutshengisa ukubana hhayi ngabantu abawelelanayo abakhulumisanayo idalo kufanele bengabantu abangavumelaniyo ukuze behlalisanise ekhulumisana i-Poland ngabantu abawelelanayo so akulanidi yokuthi ngathi abantu abakhulumisana bona bezele bevumelana entweni zonke
u-Ostalo Siziba unobhala jikelele ohlangothi lwabatsha kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa sixoxelayo eseharare siyosikhangele esibhathelane lakwamanye amazwe ngamafitshane abantu abaningi babuthene edolobheni le-avas kwele-iran lapho abakhalela khona umjeni kageneral Qassem Soleimani obulewe libutho lemelika bakhokhela ibutho le-Cats Force. Elemelika lithi libulele uSoleman ngoba befuna ukuhlasela abantu bemelika. Abantu bakole Australia balwisana lomlilo omkhulu osubhidlize amadolobho lezinye indawo emaphandleni. Umlilo lo usulesikhathi eside uvutha kwele Australia. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
wesenzi umandla
nobaba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhlanje sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya, lapha sikhuluma ngodaba lokucela izulu. Indlala ibhakile okunye okumangalisayo endaweni eziningi zelizwe leZimbabwe, kambe ukuthi yiso isikhathi sokucela izulu kumbe sesadlula isikhathi sankhona. Baba Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyakwamukela Dunga.
Ye Baba Ngwenya, ke lisitshele ukuthi kukhanya lisibile izulu alini, yiso isikhathi sokulicela yini izulu khona manje?
Hatshi, isikhathi sokucela izulu kusebusika, ku-Agasti khonale izihlahla zingakahlumi, izulu lingakadumi. Yebo, kuhamba okungenziwa ikuthi abantu babuthe amathambo lasegcekeni lamalembu la ayabuzelayo ezihlahleni kutshiswe, ukwenzela ukuthi nanxa izulu lisiza lihloniphe, lingazilezwa ngolaka lize limaze abantu. Kodwa ukucela izulu, isikhathi sokucela izulu sesedlule.
Singathi kwamanje ke abantu sebekhangele nje kuphela ukuthi impilo yabo siphelile sibili, ngoba izulu alini Baba Ngwenya. Kwezamasiko kwenziwani ikakhulu nxa kunje?
Uyaziwa uyakuyekelwa, uyaziwa ngoba ikukhala. Nxa ulambile uyaziwa kuyihlo, usazi ukuthi kala mali, usazi ukuthi kala lutho. Abantu bayahamba kuphela bayekhalaza khonale endleleni besazi ukuthi isikhathi sakhona sesedlule. Ingobe bayebeyipha yena osipha izulu.
Kuyiwa nini khona ngale endlelele ukuye wezwa bekhuluma ngakho abantu khonapho?
Hayi, kuya abantu kufanele ukuthi banyenye bayefika khonale, ukwenzela ukuthi bayekhuluma naye uThobela kubonakala ukuthi okuyikho yikuphi. Yabedula labo banyenye bayekhonale bayekhala, izinyembezi zesulelwa emzalini. Labo omanyango labo benze njalo, labo konebani labo benze njalo, kungazi kwayekelwa. Usithi thina isikhathi asiyisikhathi sezulu, ukukhala kuyikukhala loba nini.
Ye, singathi kumele bakwenze khonokho ngabantu abanjani? Bayazazi bona kumbe kumele ukuthi isigaba lesigaba sikhipha abantu baye kwenza khonokho?
Induna ngasigaba ngasigaba kufanele ukuthi ikhiphe abantu abaza kuyakhala khonale, ngoba kwakuvele izinduna zilabantu ababengabahambeli besigaba besiya khonale endleleni endaweni zonke ezimezu emtolo okucelwa khona izulu. Umlandu wezinduna, njalo izinduna zingavumeli abantu namhlanje bayaqansa izintaba zamasiko beyabuzela ngabalembu besenza imithandazo yabo engekho, besenza okungekho emasikweni. Zonke lezo zinto izinto okufanele ukuthi izinduna labosobhuku bakunqande kungaze kwenzakala lokho.
Sicela uphostele okugcina khonapho ke utshela abantu ukuthi pho nxa kunje sokuthiwani Baba Ngwenya.
Engakutsho njengoba sekunje indlala izinkomo izifuyo seziphelile emakhaya, iganga ungani liyathanyelwa ngamahlahla, akulatshani kakulani. Engakutsho mina ukuthi ngenduna ngenduna kayikhiphe abantu ayiveli bakhipha bayekhala lapho esivele sikhala khona emasikweni. Emasikweni ngishenjelele kwamanyango akonebani ezhilo edula kungabila indawo abazayekela ukuya kuyo. Izinduna ngezamasiko, osobhuku ngabamasiko, kufanele usiko baluphathe ngendlela yalo.
Sithatheleli ithuba ukuthi sibonge ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya, yena eyinyanga enkulu elodumo. Siyabonga kakhulu Baba Ngwenya, ungadini lokusasa.
Hayi, yami ngiyabonga tu.
Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Kowesikhathi
sabatsha silo Mike Wobe khona manje.
Yebo, 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 thakazo muhlezi. Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, uhlelo lokuqala lwayinyaka. Happy, happy new year, thakazo muhle. Igama lami nguMike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Decent Bajila olela ilungelo loluntu.
decent bachelor ngiyakwamukela kuhlelo lethu labasakhulayo njani futhi
ngiyaphila mfowethu kunjani
ah mina ngiyaphila usanda ukusiza abatsha ngokubathola indlela zokuhamba eHarare ukuze bayofaka ama applications abo okuthola umsebenzi bengicela usitshele okunengi ngalo
sincedise abantwana nasemathebeleleni lasemigenzi abangu 150 ukuthi basubmit ama applications abo okuba ngonesi iningi labo ngingathi abangu 90 thereabout sebetholile okuthiwa yikuba shortlisted yikho abanye bashortlistiwe ukuthi bazathola ama interviews eHarare iningi labo belingelazindlela futhi zokuthi behambe beya eHarare bethola uncedo lolo esasikwenzile ukuthi abahlala emakhaya sasihlala sibathumela i-airtime sibathumela idata ukuthi benelise ukungena ku-internet besubmit ngoba ama applications asesubmitwa ku-internet kuphela so sebeviziwe eHarare bebengelayo futhi imali yokuthi behambe sangena ezakhamizini zakobulawayo sangena nakwezinye izakhamizi ezisizwelayo ezingasizo bantu bakobulawayo zasincedisa abanye bengaphandle kwamazwe basitholela izimali zokuthi sigadise abantwana behambe kuma-interview kuHarare sigadise sibatholele ukudla nxa besendleleni njalo futhi sibatholele izendawo eziphephileyo ezokuthi balale nxa belindele ukuthola ama-interviews eHarare besihambele abantwana abangu-23 bangenile ku-interview abangu-20 bakhona kwaba lezinye imbambeko kwabathathu esisazama ukuthi bancedise kathesi kodwa i-20 zabantwana esihambela beHarare zonke zingenile through the interview process
kulabantu abaningi abangelalo ulwazi oluthile ukuthi i-application process ngisebenza njani bengicela ukuthi bachasisele ukuthi kuhamba njani lokhu
okwenzakalayo yikuthi kule website ye-Ministry of Health ungathi www.moh.co.zw uzahamba uye kuwebsite yangkhona ubusufika izakunika i-tab ethi e-nurse ungafika ku-e-nurse khonapho sekule ndlela yokuthi u-apply izakucela ukuthi ufake imali nge-ecocash yikho lapho abanye ababeqilwa khona kakhulu ngoba umuntu wayesithi mfakela imali kweyami ifoni thina esasibancedisa sabatshela ukuthi hhayi akula mali okumele uyisendele umuntu lathi sinje lingasithumeli imali lizathumela kuhulumende direct nxa usuyenzile njalo kuza kuya kuphedi lesibili lapho ufika ufake khona ukupasa owakwenzayo esikolo usufakile konke le namba zakho zesithupha ne-address lapho ongabe ufisa ukuthi lokhu uphendulelwe khona then upheji elandelayo usuzabhala-ke ukuthi wena ubona ngathi yiziphi izibhedlela obona ngathi ungafundela kizo ipheji yokugcina-ke isisiba yileyo etivala lokho kubhalwe lapha uvuma ukuthi kuliqiniso
njengoba sebekhona abantu abasebe-shortlistiwe lokhu kusho ukuthini
lokhu kusho ukuthi sekumele ukuthi abadala abalisekelayo uhlelo lolulenzayo baqalisa ukuzikhwathaza ngoba abantwana kuvikela izayo sikhangelela ukuthi bazabizwa kuthi bebuya ezibhedlela bezotrayina bazabe bengela ama-uniform bazabe bengela amabhuku sikhangelela ukuthi kuvikelele izayo sizabe sesiqalisile ukuzigoqa ukwenzela ukuthi abantwana bakithi behambe beyefundela le imisebenzi ngoba siyayidinga njengomphakathi ukuthi benabantwana bakithi abenelisayo ukuthi bakhulumisane labogogo ngezindini zakithi nxa bebancedisa ezibhedlela lezindaweni zemtholampilo lapho abafikela khona
abatsha laba awuhambe labo eHarare libakhethe kanjani
thina esikwenzileyo yikuthi sile gruphu yethu ye-WhatsApp elabantu esesabancedisayo uku-aplaya so from that group abanye bathile bathi mina sengishortlistiwe kuthiwe ngibuye eHarare angila mali yokuhamba wonke umuntu othe kithi akanayo imali yokuhamba sivule indlela yokuthi ancedise
abafisa ukuthola usizo lwakho bangakuxhuma kanjani
sile WhatsApp number ngu-0773969762 abaku-social media ibizo ngingu-Decent Collins Bajila bengadinga futhi lo Michael Mdlandla Ndweni inge futhi lo Mlungisi Dube
hayi ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo
nathi siyabonga ngokunjalo
silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMyTrip yona username yami lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo T-Connection uhlelo lokuqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. kwaleloko lamhla olivalisayo ngiyenjabulo igama lami nguMike Hobe bye-bye
siyabonga kakhulu-ke Mike Hobe sike singene kwezokholo lwesikristu lontu kamelenkomo
divana kuhlelo vuselela umoya lilami untungami linkomo lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
siyabe ngizelana bathandeka kwenkosi ngaleli sonto lokuqala lomnyaka ka-2020 sisenzelana amhlophe ngokubana sesingenile phakathi kwawo abanye silamacebo amaningi alo mnyaka yikho sisenzelana amhlophe lokuthi lokhu kuzakwenzakala kuphumelele njengezifiso zakho.
Uziphatheleni lamhlanje?
Sikhangeleke encwadi nomshumayeli isahluko sesithathu labo kulamazwi athi konke kunesikhathi sakho, yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu. Siye kwelika-15, lokhu okukhona yikho kwakukhona nalokhu okuya kuba khona kade kwakukhona. UNkulunkulu ufuna okudlulileyo. Ilizwi lithi yonke into ilesikhathi sayo. Ngenza konke okwenzayo uye lapho othanda khona, wenzeni uthini, kodwa konke kulesikhathi sakho. Okukhulu leso sikhathi kangako okukhulu ukuthi wenzani ngesikhathi sona leso oseselaso usaphila emhlabeni, ngobana iqiniso yikuthi ozelweyo uza kufa. Indaba ayikho ekuzalweni, ayikho ekufeni, indaba iphakathi kokufa lokuphila, kumbe phakathi kokuzalwa lokufa. Okuyikuthi khona kwenzeni ngesikhathi sakho, ngoba yonke into ilesikhathi sayo. Ungajabula wenze konke, yebo isikhathi sakho, kodwa phakathi kwakho ukujabula khona lokho kwenza into enhle ebukekayo yini? Iqiniso yikuthi nanzelela ukusebenzisa isikhathi sakho. Abaningi nxa umnyaka uqalisa bazibekela izinqumo ezithize, kodwa ama-resolution. Umuntu athi lo nyaka ngifuna ukwenza lokhu, ngifisa ukwenza lokhu, ngizakwenza lokhu. Yebo kuhle konke lokhu, ngokubana kuvele kumele impilo iye phambili, kodwa usala ukuthi uleqiniso bani lokuthi uzasithola isikhathi sokwenza khona lokho, ngoba isikhathi kasikho esandleni sakho. Isikhathi kasilani lawe, kasilani ukuthi kungubani njani. Nxa isikhathi uNkulunkulu esesifuna kuwe uyasithatha usale ungasekho. Nxa sisenzelana mhlophe uqalisa komnyaka, kuba into enhle sibonga isikhathi esiyabe sidlule kuso. Siyazi ukubana iminyaka kayifani, imihla kayifani. Abantu bangenile baphuma ku-2019, abaningi bangena belezifiso ezithize azifezekanga. Abanye baqede umnyaka bekhala ezimachonsi ngoba na izinto kazihambi kahle. Isikhathi sokwenza lokhu abakufisayo kasikho, kuba lokuthi mhlawumbe kabala mali kumbe lali ithuba lokuthi bakwenze khona lokho kalikho. Kodwa ke namhlanje yazi ukuthi isikhathi olaso uNkulunkulu uzasibuza kuwe ekugcineni. Kuvesi 15 ukuthi ekugcineni uNkulunkulu ufuna okudlulileyo. Okudlulileyo lokho okwenze ngesikhathi obe ulaso. Wenzeni ngesikhathi sakho usaphila kufika namhlanje. Uzakwenzani ngo-2020 okwehlukileyo kulalokhu okade ukwenza? Yenza izinto ukhwabitha ukuba khona kwesikhathi. Umbonge uJehova ubana uphile leso sikhathi sokubana uphile wenze lokho okwenzayo. Uzakubuzwa ubana umzuzu onje wawusebenzisa njani. Asifundeni ukusebenzisa isikhathi sethu sisenza izinto ezakhayo, ezinika abantu ithemba, ezenza ukubana impilo ibe ngcono kuwe nakimi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke baba nkulunkulu olungileyo, wena ongehlulwa lutho. Siyabonga isikhathi osinika sona lamathuba. Yenza ukubana isikhathi esisiphilayo njengoba siqalisa umnyaka kube isikhathi esizosiphila sijabulise wena kuqala, sijabulise nesihlala labo. Nika abantu bakho ithuba lesikhathi sokubana bakwazi bakukhonze. Sicela amandla zokuna phakathi. Amen.
Lolobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ezikhokela lamhlanje. Bathi abakumangalisayo abantwana abadabuka eMathabeleland lenkabazwe abancediswe izinhlanganiso ezijeneyo ukuthi bayidinga indawo zokufundela ukuba ngomongi labomongikazi eHarare. Sikuba ke lapha uhlelo lwethu wamanje wolivalelisayo nguGifts Dube.